Iqiniso ukuthi nxa esithweni ukuthi umgabe lezana uPF bayananza isivumelwano ngoba ukuguquka kwemithetho kubhaliwe esivumelwano iGNU yakhona. Nxa okwakhathesi sokwehlule ukuthi yena umgabe aguqule imithetho eqondane lokhetho, kuyini okungasitshengisela ukuthi nxa engathi akube lokhu lokhetho amabandla wawabili ama-MDC bazakwanisa ukuthi bamtshele ukuthi akulakhetho. So into yakhona vele iqondane lokuthi balawo yini amandla abantu be-MDC ukuthi bale ukuthi kube lokhetho, ngoba vele umgabe setshengisela ukuthi kafuni ukuqola imithetho yakhona. Nxa isicelo sombuso singakapheli, kuyahlupha ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Nxa iZANU-PF izavumelana lakhonokho, kuye kuliqiniso ngoba sikhangelele ukugcwaliselana abakwenzayo, abakwenzayo kathesi amabandla womathathu. I-referendum kayiso zikwanisike nxa umathe engakafiki ngoba kulezinto ezithi ezimbalwa esifanele zenzakale. Kodwa lelo liqiniswa nje ukuthi njengobona kwami i-referendum loba lona ukhethwa ngokwalo wakithi ikukhuluma nje, kodwa nxa kuthiwa khona vele singabantu abananza umthetho lesivumelwano, angiboni ukuthi kungaba lokhetho ngomnyaka wenzayo. Ye i-referendum kubo-April abomeyi khonaa.
I-UNDP yona ubona isipha uhulumende yini imali yokwenza ukhetho?
Lokhu angiboni kungathi usenza ngoba okwakhathesi vele phela ubaba uMgabe uhlale echothoza amazwelana esithi ama-NGO ama-Western puppets lalokhu okuninginingi. Nxa sesikhangelelisisa okukhulunywa ngudade uJoyce Kazembe ukuthi kufunakala i-$200 million, imali eningi leyo. Angiboni ukuthi i-UNDP ingafuna ukuthi ifake yonke imali ngaphandle kokuthi nxa yena umithi engaze aphumise imali uyenzela ukuthi bahlanganise, kodwa imali azikhulumayo lezi asoze zikwaniswe i-UNDP yodwa.